Siyabona mnumzana Dube ukuthi uhulumende weZimbabwe uyaqhubeka ngokuncindezela abantu beZimbabwe ikakhulu labo abangahambisani lombono kahulumende ngento ezehlukeneyo okuhlanganela kwezepolitiki. Lokhu kuvele kungumkhuba weZANU-PF kade baqala ukuthi bakwenze. Ngokusolakala kwenhlanhla kuyaqhubeka kusenza izinto zibe nzima. Akula lizwe elingaphumelela uma izizalwane zalelo lizwe zingunguna zingaphathekanga. I-production elizweni kayiphambili ngoba kasidonsi ndawonye. Bona badonsa bodwa while abantu beZimbabwe labo beqhubeka behlupheka kolunye uhlangothi. Izinto ezinjengabo corruption zizoqhubeka eZimbabwe, izinto nje ezinjengokuncipha kwespace kwezopolitiki ziyaqhubeka ngoba sizaba nama-election emaduzaneni. Bazaqhubeka bencindezela abantu kumbe kushawa abantu kumbe kubotshwa abantu. Khonokho kuzenza abantu bahlale besesaba. Ukwesaba kwabantu kwenza ilizwe lingaphumeleli. So abantu bahlala besesaba bengekho free. So kuzaqhubeka kusenza ukuthi sibe isolated, ngitsho labanye amazwe angasisiza. Ikakhulu amazwe lawa asentshonalanga avele akubeka mgceke kubana bafuna abantu bakhululeke ukuze basize ilizwe leZimbabwe eselile minyaka eminingi izinto zingahambi kahle. So ngokuswelakala kwenhlanhla uhulumende weZANU-PF akakhathali ngento ezinjalo as long as bona umbuso bewubambile lanxa bewubambe ngodli kuqondile kubo.